kukanya iudivori kona ikuti iu Vodafone ya duraka cool imali ya kona ayinyeke ya tola gala lula ukuthi umuntu izuzu. So ludaba olukelwa khangelisiswa sibili kugovernment ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi sibone ukuthi hayi abantu bayafinyelela i-voters roll ngoba liqakathekile ukuthi amabandla bebe lawo ama-voters roll.
Kanti vele yona le imali ebhadalwayo kuthiwa isetshenziswayo.
Well, imali anti yeni iyaya njalo kuregistra nje no, but states ukukhangelisa sibone ukuthi ungabona ukuthi nxa beyiprint i-voters roll even unga-eda imali abayibizayo per copy iningi kakhulu ukuthi ibandla ukuthi lizuze yonke i-voters roll. I think inani yakhona yama-ward nxa becharge per ward kule ndleko esifika kubo 50,000 and malutshwana amabandla angawukhwanisa khona ukuthi uzuze ama-voters roll, but uregistra general khanya ulobu nzima ukuthi ekuzwisise khona ukuthi kungenzeka eZimbabwe ngoba amazwe wonke vele akufanele abantu besatwalana lama-file lama-file amabhuku. Kufanele nje umuntu esihambele electronical file ku-computer amabizo ephume nje wodwa.
Kanti manje kuyini okuhluphayo khona?
Uyakhangela ukuthi abantu esilabo la ku-registrar general, I think okuphume sobala states ekhangelisizayo ukuthi silabantu abadala ukuthi bayesabi information yakulezi nsuku, imitshini yakulezi nsuku. Kulabanye ababona ngathi ungakhuluma nge-computer iyatshontsha information kumbe ifihle information, abantu bengangena phakathi bekhiphe information.